uze isindebele.
Soku isika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo edalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament le-council ngumnomzana Sengezo Jabangu.
Yaphuma ilisti yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcindisa kululu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola amapasipoti elizwe labo bekhonale kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elimelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngantha sesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo benayisiza sakwazi la ngantha sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma uphathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo edalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament le-council okwenziwa umnumzana Sengezo Jabangu. Ibandla le-CCC lithi lona lihambise incwadi kumudenda lisithi uJabangu kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele Studio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela eParliamente alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gande ikuthi sesimzwile uJabangu ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphale ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uJabangu sibili into uJabangu ayichoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe yingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguJabangu abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uJabangu kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uJabangu kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuParliamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcindisa kululu khetho lwedluleyo. kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo ukukhethelwa ngaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu otinqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka lapha, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka lapha, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka lapha. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu, sokusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamele ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority, kuyamele ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela buhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabango, engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician ale ngqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuzwa uChabango ekhuluma, baningi abantu abamlandelayo uChabango, baningi abantu abamsikelayo uChabango entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabango esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthiwe kabaphume ezikhundleni ephalamende lakwi-local authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabango into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza lento ayenzileyo.
Hello-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitano. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola ama-passport elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhango Dube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu. Njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanja inkunzi kwabantu, balahlekelwa ngama-documents nsuku zonke ngoba njalo nxa behamba bengatholanga ama-passport bahlangana lamapolisa becina sebeboshwa njalo. Okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chance abo ephezulu kakhulu ukuthi balahlekelwa ngama-identifications abo. So lokho okuukuthi abantu okuzabe lula ukuthi bahambe baye-aplayela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-aplayela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni iphendulo yethu lesibona ke lo umsebenzi. Engingakutsho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi beneliseke lokho ukuthi kwenzakale, ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenza ukuthi bakwenze lokho kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le-South Africa, kungaba kutshengisa yini uhulumende ole sineke?
Nxa uhlezi ngekhaya labantwana uthi ngelinanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho, kuyakusobala ukuthi kukhona into engahambi kahle, ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali. Kodwa-ke lokho okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugudeka kakhulu umnotho, njalo lokungatholakali
imali kwemsebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo. Njoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlambe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini. Kodwa ama demands empilo ufuna ube nemali lelo langa. Ngoba nxa sikhangele sinje iningi labona abaphumayo, iningi labo sebenge abazali balabantwana abafundayo balabantwana balama demands adinga zonke izinto ezifunakala on daily basis. So nxa sisise khangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafanele ukuthi ngabe bayayiphila umsuku zonke. Yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni lase Zimbabwe isiya kwamanye amazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kubongland labo melika labo Germany la kwamanye amazwe lapho sesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless uma bengazihambi kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo. Kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kumnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesixa esiphezulu kakhulu kanje.
Lo ke ngumnumzana Tifa wajabhi Bango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Elemelika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo we-CNN ubika ukuba umongameli Joe Biden usethembise ele-Israel ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke edubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele-Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Impi leyi ngantu asesi ma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo benayisiza sakwazi la ngantu sokuliwo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israeli sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngu referee udala laphana sasi le amaqembu anjenge America le Russia ayo lama invested interest but okwakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo nge political situation yabo labo Donald Trump and umongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine. So yikho ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yethesa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi, iIran vele yahlala ifuna ukuchana leIsrael usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathi azazi zaba encediswa bengalwa. But ikathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikali from Russia le-technology yangkhona. Hayi, lapha sokusiba kubi la. Sibona ngathi ama-rockets e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage. But sibona la i-Israel ngathi ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama rockets lama missile ajikelwayo. But lokho konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngathiwa impi ye-Ukraine isiphela but sokuqala sokuvuka enye le ePalestine le Israel engathiwa zazi lokho China since udala ngantwa kathesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngantwa sesazisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazo ube khuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima dasemangwe le plumtree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yase Chehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic ye Chehanga yase ofika lapha ekhona ngiloke ngi strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example nakathesi ngiloke ngikhona slow chairman wethu u Brian Mange unguye okhona laphana I support every project ekhona ku region le ndibukane clinic yesechanga eyakhiwa e primary school ukuthi abantwana bengahamba distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma kuthi akhona khona phana ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithuthuke so ngithenga ama tractor lawa futhi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma-tractor akasebenzi kuphela akhethe imphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings ulilima imangwe iplumtree as a whole so ke okombusazwe lapha akungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nxa uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi
ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla okumbe iqembu elithize mina ngiyisakhamuzi sasebulilima njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheke okwentuthuko iproject yekomaha farming projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga iinvest ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izovinvest esigabeni sakithi thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project yakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha iclinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizi lingeno eliyakhiwayo so ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngichase lapha engene lisakhona kubo makhelwane bethu ongwana laphana iclinic isiphelile isisebenza so akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba inkampani yeChicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasaloludaba emthethwandaba isithi amabala la asetshenziswa inkampani yeChicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla lezanu-PF eMutare zathatha umhlabathi obufakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla lezanu-PF. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani kustudio 7 onibulisa ke lapha mdala ukhumana ngilane goliba kwethu. Hayi enze ngakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama MPs nama councillors ACCC. Hayi izwa kahle inkulumo yakhe ayikhulumayo ngoba uCCC laphana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthakazi kulula nje ukuthi kuthiwe ulidissident, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama uyikuthi akekho right or u-wrong or akekho right, kodwa lona khonokho okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidents kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bachaphaze futhi abantu, badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and manpower. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoskangagwa, uskangagwa unenkinga impela nje, unenkinga uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona izipresha ioyili laphana, kwase kuthiwa khona kuhistory laphana kwathiwa khona ZANU, kwathiwa khona Zanda forces hit the ama oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wase sithi wena awuqondisele nto le, ngoba zipra forces are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime. Uyabona, so uyabona ukuthi khona leyo nto leyo bangazodlala ngathi la, ngoba siyayazi le nto leyo, sithule nje siyabona. So ke uSigwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona use chance nenhle yokuthi avume. Uma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje uavume izono zakhe, uma evuma izono zakhe yonke into nje izohamba kahle. Akayeke lento leyo yokujika-jika. Siyakwazi ukuthi kumnandi la khona, kanti kuzoba mnandi mo uma ngabe evuma izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukulokhu ugxile lapho.
Ninjani basakazi bethabahle, ninjani basakazi bethabahle. Hey, ngithi ukuthi ngimphawule ngalo baba uSengezo Chabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabukwa, akabukwa ngisho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana. Ukhulile engehlulwa ngomuzi wakhe, umbevele indoda ethetheyo ombayithathanga, umbevele kangabantwana, ngisithi ulabantwana. Indlela oyenza ngayambondo ukuthi ulabantwana. Kabukwa, zile ngaze zami ukuzikhuluma, sikhulume ethini, zami ukucecisa, akula ngithi umuntu ombukayo, ngitsho. Awubukwa wena baba, awubukwa ngitsho. Lokho kwenzayo vele uzadinga ukuthi sicine sesikuthuka khona lapha efonini ungamelanga sithuke. Lokho kwenzayo lokho vele ludanga lolo lwenzayo lo. Ungehlulwanga unkosikazi wakho lapha usuphonga ukugijimelana nezinto ongazikwanisiyo la. Hambe yekufela khatshana lapho.
Studio 7 siyabingelela linjani. Yazi kuyamangaza ukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka, la machegu angelangqondo. Ahlale kube lokhu edilizwa ama-opposition kuphela. Nokulwisana la wonke umuntu waseZimbabwe ozama ukufuna i-change. Into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni. Manje umuntu usuka khona le elizweni ichapha umngcwele siya kwelinye ilizwe, siyalwisa abantu asebasukela izweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe. Ngisala labo inxa ukuthi abekhaya obancinjile kudala bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya. Nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi. Ukungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefulani, hhayi uyazi kunzima lokhu. Kodwa-ke hhayi abadala bathi bayizikhala kakhulu sizadabuka. Kuzaphela asithandazeni kuNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu asowezanu p f kuphela. UNkulunkulu ngowabantu bonke. Siyabonga ngumasinga ngilapho koBulawayo iphumule emadokini.
Ngabe livuka njani? Ngabe livuka njani? Studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo. Ifazi ayinaqedi umsebenzi, isahamba lawo. Singalalini abantu bekuthukusiwe bathi bakurelaxa too much. Barelaxa too much ifazi lezanupf. Abantu abangalalini abala rest ucabanga izinto ezindlela zokuchithisa. Manje sebe-recall la ama-MPs lama-councillors. Ifazi bonke ifazi sesikwazi esikujabulelayo ukuthi yonke into enizama abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi ha ungabona kusiba nje igemu yabo laba abantu bezazi kafazi labo. So that number ukuthi singarigafika siyarelaxa too much. Too much sikhohlwe ngokuthi into ukuthi ayipolitics dangerous. That thing that akubuyele emuva into eyipolitics dangerous. So singarelaxini ekugcineni bazarikhola yena bechampions yabo bazobhala incwadi ukuthi yena basey akusenguye okhokhelayo isiphosiyosa njengalapho njengalokhu okwenzakale kubani. Phakazi bagame abo bonke iy'game zabo zokuthelezi hhayi thembiso nalo mlayo.
Hello-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku athiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo. Ingoma kaPage ehamba lo Stella B sigcubela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo edalela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC. impi esiqhamuke kwele Israel esatshelwa ukuthi ngaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko yethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lakuse Israel. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.